Kulusizi ukuthi upresident Mnangagwa uyagcigciza sephonga ukuthi kulabanye abantu thina sibona lapha ngani ukhomba ngaphakathi esithi internal conflict utsho ukuthi iZANU PF siqabana ngaphakathi ngoba landikuzwile abama industry abekhomesi besithi ilizwe leli liyabulawa yi-corruption lemthetho engayisiyo okwakhathesi ngibona ngani uMnangagwa uyagcigcwiza kafuna ukutsho ukuthi iZANU sikhamana ngoba kulabanye labo sebebonile mhlophe ukuthi umuntu obulala ilizwe nguMnangagwa le-administration yakhe. Bayakhuluma ukuthi i-corruption ukutshontsha izimali eziningi ziyangena ziyaphuma. Izolo lesibone umthwangwa oyi-spokesperson ephuma mhlophe esithi kuyamangalisa ukuthi imali eningi iyangena kuhulumende kodwa kusasa iphume ibhenki sibe zikhala. Umthwangwa anti ngu-spokesperson. So bazama ukutshengisa ilizwe ukuthi kulabantu abakuZANU labaku-industry labaku-commerce ede bekhotha amathe eZANU sebeze babona iqiniso ukuthi hayi lapha sokunzima ekuMnangagwa sephongu gcigcwiza nje seswele umuntu omdala ukuthi ngathi thina njengebandla elitsha sila ma-economist abantu abafundela ezemali lomnotho sibona ngani into yokuqala ikuxotshana le-corruption siyiqede sithi du amasela wonke aziwayo atshontsha i-gold atshontsha imali kahulumende njengoba seke sezwa ngomgabe ukuthi kwatholakala 50 million abazange babotshwe ngenye into yakwenza enza ukuthi umgabe bamxotshe ngoba wayesechaze imfihlo yangaphakathi lanamhlanje uChristopher Mthwangwa bazamsacrificer ngoba nguye esekhuphe iqiniso ukuthi iZANU PF i-administration yiyo edilize inotho.
Uyatsho ukuthi uMnangagwa ubekhuluma ngamalunga ebandla lakhe leZANU PF kodwa sesike sezwa inkulumo ezifanayo zivelela kuZANU PF ziqondiswe kubandla lenu. Ubengakhulumi ngani yini lapha uMnangagwa ngoba uhlezi esithi yini elisebenza lezitha?
Njengoba ngijile ukuthi uMnangagwa uyagcigcwiza ufuna ukuthi abantu bazinakanele becina sebedinga indlubu emlotheni abanye bathi hatshi ukhombe i-CC abanye bathi hatshi ukhombe i-opposition abanye bathi hayi ukhombe abantu be-ZANU PF kodwa thina phela siyakwazi isikhathi esiningi vele bahlala bekhala ngathi besithi saletha ama-sanction yithi esenza lokhu lalokhu thina sibatshele ukuthi hayi ama-sanction bazifakela kungaba liqiniso ukuthi iningi iza kuthi hayi uMnangagwa ukhomba thina kodwa thina siyakwazi khathesi ukuthi injongo yakhe ukhuza lokwethusela abantu be-ZANU PF ngoba uMthwangwa uphume sobala esithi imali kahulumende iyavuza thina asikho kuhulumende asizake sibambe imali kahulumende yikho ke lapha uMnangagwa wenze gcigcwiza esesaba ukuqamba mhlophe ukuthi lapha ukhombisa lokuthuka lokutshela abantu ukuthi iZANU PF yiyo esimhlamukela.